soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mdafo kunhlangula 2023 ngokhetsitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni ezinengi. Ichiye yenze ama divisions kakhulu. Akusoze kumangalise kwezinye indawo sizizwa ama candidates azimele wodwa.
Ayakhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kaliqhutshwanga kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection process.
Ukuthi lelungelo lokubana nxa engazuzisekanga elungisiseke indaba zakhe lengaphezu komithi labanye vela sebefakile amaripoti labo abantu engazuzisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case ngaphezu komithi ukubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswe
kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezopholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ayakhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kaluqhutshwanga kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection process. Bathi kwezinye indawo kutshiye abantu bexabana okumangalisayo ngenxa yokungavumelani kubakhethiweyo abazamela ibandla leli kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka mhlaka 23 Ncwabakazi. Kodwa ibandla le-CCC lithi bakhethwe ngemfanelo abazalimela kukhetho olukhulu oluzayo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-CCC liqala ngokwenziwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlalana lebandla le-ZANU-PF. Uzwe sizwe okuningi ngokukhethwa kwabazamela i-CCC kukhetho oluzayo. Siphophele lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLubane.
I-process elisetshenziswa libandla le-CCC elibizwa kuthiwa yi-Community Consensus Nomination isisezingeni lokugcina ibile ama-stages angu-4 lokuqala lingele-nomination elesibili kwi-verification and submission of CVs kwasekulandela ama-caucus alaphade kusipa lama-stakeholders consultation elokugcina kwaba yi-announcement of candidates. Lapho osokuphume khona amabizo luhlu lwabantu abazamela ubukhokheli be-CCC. Engikunanzelelayo njengoba ngisitho ukuthi bekuyiprocess. Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi. Ngibona ngani ichiye yenze ama-divisions kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi ekugcineni nje maduze njengoba ukhetho solusondele. Akusoze kumangalise kwezinye indawo sesizwa ama-candidates azimele wodwa.
Yes, singathi ukujonga liphi khonokho baba Moyo?
Indlela i-process leyi ebanjwe ngayo ayisabangahle. Ngendlela zokuthi bonabo abasibakhangeleyo abangama-candidates. Ama-template lawa, i-document leyo esetshenziswa ifikele ezandleni zabo. So okudale kakhulu ukuthi indlela ade sebeyisebenzisa ngayo kungabi indlela efunwa ngabantu. So ke kuzima siyakunanzelela nje emawadini lapha la kuma constituencies abantu badonselana even ndokukampena kukanje kathesi njengoba njalo ukuthi sisezingeni lokugcina ku announcements of candidates. Kwezinye indawo ama candidates asikabi wazi ukuthi ngobani. So engukuxwayisayo kakhulu ukuthi abazaba ama candidates abadonsa amasokisi sibili ngoba isimasimanga kuhle lapha sibili ngoba hayi indlela eyabanjwa ngayo iprocess leyi ithi abantu inhliziyo zikhali gazi.
Umnumzana Thembelani Moyo lilunga lebandla le-CCC besiqupha laye eselubhane esabelweni seMathebeleni North. Umnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi kuqutshwe ngemfanelo ukukhethwa kwabazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Sesiqhubekele phambili nge-process yethu sesi
Ethileke kobulawayo ukulungisa ama candidates sisuka lapha ke sesiya khipha ilisti yalabo abazasimela ngoba sasisele lokuthi arare ukubana ke ama candidates ke eqedise ukuthi citizen caucus ekhambe kuhle kakhulu kobulawayo lapha abantu abazikhetha abantu abazabamela eparlamenti necouncil esilokujabula kakhulu ngezakhamuzi zakobulawayo ngokuba ke lihlanganiso njalo ke nokukhetha abantu ababafunayo.
Yes, sizokuthiwa kodwa kulabanye akade bewe ngamakansela abangani bayakhonona bathi kukhanya azani bona bangenanga.
Hayi bo, kulabanye abamise ngoba liyakwazi ukuthi sasiyenze ibetting yet lapho esikhakhela isimo somuntu umsebenzi wakhe lalapho abame khona. So lokho yikho-ke ukubana abantu batsheliwe kwakuyenzakala iZimbabwe yonke kulabantu ababekhitshwa i-vetting committee esayi-anawunsayo eyabikhangela-ke ama-security reasons lokunye-ke ukuyenza ukuthi abantu bekhitshwe abangasibo behlanganiso yethu ye-TBC.
Kulabanye abanjengomeya uSolomon Mkhunu kuzobuya lo msekeli wakhe uMlando Ncube sizokuthiwa labo bayakhonona bathi basele phandle kuhamba njani khona?
Hayi ke kwabantu bakhona kuyatholakala ukuthi kodwa-ke yikho kule appeals committee kubana laba-ke ababebelezinkinga behambe ku-appeals committee ngoba i-candidate list ayikaphuli kubana lapho kuyabe kule nkinga kuzwisiswe. Ngoba wonke umuntu lelungelo lokubana nxa engazwisisekanga elungisise-ke indaba zakhe le commission le-appeals committee.
Khonokho kwenziwa nini ukuthi nxa umuntu ekhonona kumele aphosele khonokho akufuna?
Kulabanye vele asebefakile amaripoti labo ababengazwisisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case nge-appeals committee kubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswe khona.
Amabizo-ke aphuma nini alabo asebephumelele?
Singaqedisa-ke lapho kusele khona sizakhipha ifinalisti yeZimbabwe yonke kulala abazasimela abazahamba kuZimbabwe Electoral Commission mhlaka 21 inhlanganiso yethu.
Ye, kodwa ubona ngazani akula abanye abagcina bephosela amabizo abo besithi sebefuna ukuzimela bodwa kukhetho luzayo?
Hayi, kulaba babona kanjalo babevele bengasiyo benhlanganiso yethu ebabevele babevele ngabe inhlanganiso yethu kuyabe ku-explaina sobala ubana waye bengabe bekhitshiwe-ke kuma-processes ethu.
Ye, wathi sithake olunye udaba ole Forever Associates Zimbabwe sizokuthiwa-ke isithethe ukhetho yafaka esikhwameni yibo sebekhangele ukuthi ukhetho luyaqhutshwa njani abefazi lava akusitshele kancane ngokuthi kuhamba njani.
Ye, indaba yefazi kufanele ikhangele kakhulu by-right thinking citizen ngenxa yakubana-ke ifazi wathi yona yiyo sithethe umsebenzi wamapolisa noma amasosha noma i-central intelligence ngenxa yokubana bahamba kuma-polling station bethatha amathithezo abantu besithi bona sisecurity visits so asinashuwa simelele ukuthi kungabazo khuluma ukubana-ke usesayini i-vote of no confidence on the central intelligence organization yalizwe yikho-ke sekhiphe ifazi ngenxa yokubana ifazi thina sikwazi ukubana inyamazana bani ifazi le ilandeni njalo isebenza njani njalo i-ansare kukubani.
Kodwa kathesi vele kuhamba njani ngefazi naleyo esele kubonlelile?
Ifazi ukhanya ihamba thina lapho sangena bona amalondwane yayikhona ku-polling station lapho kwakwenza khona i-voter inspection bethatha ama-details abantu thina zabakhipha njengama-citizen ngenxa yokubana-ke siyawazi umthetho ubana kubana bavunyelwa ukungena ku-polling station.
Liza kwenzani ngakhona okokwenziwa ifazi?
Thina soze sivume ukuba nefazi i-interfere nama-electoral process eZimbabwe yikho libona lapha mina ehamba khona namanye ama-citizens akwazi ukuwakhipha ngoba abala mthetho obavumezayo ukubana bengene njalo beseza. Ye, bengayenza okwezani u-T F beyenza okwezani kodwa singase sivume kubana bethatha ama-official positions afanele kube umsebenzi wezeki noma amapolisa.
Umnumzana Gift Ostaro Siziba ngumsekeli wesikhulumelo sebandla le-CCC bexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-P F ngokwenziwa inhlanganiso ye-FAZ.
Abantu abacabangela ukubana ifazi affiliate organization ebandla leZANU-PF sithethe over ama-elections ngabantu nje abazicabangela izibozo zabo.
Ukujonga liphi khonokho golide ngoba siyabona ukuthi ifazi igcwele indawo zonke sibili njalo yangena lendaweni ezijiyeneyo ezihambelana lokuqhutshwa kokhetho.
Lokhu ngikutsho ngoba siyawazi mhlophe ukubana iVEC i-commission ezimelele yodwa eyiyo ekhangela ngokuqhutshwa kwama-election ezokhetho njalo nxa sebesenza okokhetho yibo abalolungelo lokukhetha abantu abazancedisa. Siyakwazi ukubana kaningi-ningi iVEC ivame ukuthatha ababalisi bebe yibo abancedisayo ukubana kuqhutshwe umsebenzi wezokhetho bona boda abangeke benelisa njengeveki ukubana bakwenze lokho njalo abangeke bagcina istaff esinengangako ngoba sifunakala nje kanye ngesikhathi eside once in a while ngakho akusoze kube usenza ubana begcine abantu abaningi bengasoze benze lutho so siyakwazi ubana bona abezeki yibo abalelungelo lokuthi bazakhetha abantu abazancedisa ekuphatheni ekokhetho lolu osoluthe lwafakwa mhlaka 23 August umongameli
uNomzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF sixoxa laye ekobulawayo ngasebenzisanga ngokuxoxa ngodaba lolu retired brigadier general Walter Tafumanei ukubiwa ukuba ukhokhela iFAS ekuhlangothi lwamapolisa e-NCTA ule Central Intelligence Organization sixhume umnumzana kudakwashe Mzaka okuhlanganiswe ye-FAS othe basebenza labantu abajiyeneyo kanye lebandla lezanu PF. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhulumisana umlota okwakulungiswa ngele Melika neSaudi Arabia mhlaka 22 Nkwenkwezi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba wehlule ukuthi abalwayo bekhulumisane umlota ngolwesihlanu. Ele India lithi sebefika amakhulu amathathu abantu abafe kulandela ukungqikilana kwezitimela elizweni leli ngolwesihlanu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulimele abantu abedlula inkulungwane engozini le ibangelwe yokungasebenzi kahle komlilo kagesi. Sina sizwe ezamasiko.
Sengana masiva
wenzi wemanje
ngelo baba mkhulu babe lobola.
Namhlanje sixoxa lomnumzana Jeffrey Golide Chuma khona ngabe ke kodimila etholojo. Kunjani ke Golide?
Hayi ngiyaphila nabo bathu njani lani mthembu?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani etholojo khona ngapha?
Hayi etholojo kuredi kodwa sibona ngamakhaza kulezi nsuku.
Ye ake sikhulume ngezamasiko lamhlanje. Kambe basalandela abantu amasiko esintu yini anje ngokuthi nxa amajaha zikhulile kumele akhulume nabo malume into ezinjalo kusakhona konke lokhu yini?
Akusekho konke lokhu vele sokwathabalala ngathi yadinga nje amagqoko ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini.
Wena ubona ngazani kuyini Golide?
Ngibonami nje khonoku nje inguquko nje sukuba njibe khona nje emhlabeni abantwana vele babasanaki lokuthi bedinga ukuthi bekuzokunye nje ebantwini abadala yiye kuqaleni ngoba kathi sewumntwana ngathi ukuthi uyakhuluma laye ukutyeleza into zakudala lezo.
Kodwa ke pho bagotshwa njani xa kunje kukhanya zani kuyahlupha phela lokho?
Ye kunjalo sibili babadube kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane okunye kubabonalayo ngibona le nto zabo lezo sayidakamizwa ngoba yiwo kwenza vele bengasondelani vele nabomalume labo anti kuyafanana nje abangamafana konke labangamankazana babadube.
Wena usakhula Golide lalitshelwani ngabadala kumbe omalume obabakazi into ezinjalo lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe ngumuntu?
Ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lokhulu khona phana kujimila ngoba sadlanxa kumbe sesifile sidele enkomeni vele sasingangeni ekhitshini yasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma ikwazi yasala khona lokuza kwasazidlela khonapho manje abantwana bakasisi vele sobe lomehluko sebantu ngabantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingakhethakalini.
Ukhulu khula ngale lihlezi phandle wayekutshelani?
Ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi manje ufuna uba yindoda kumele ukuthi uyenze njani ngoba ukhulu wamthola vele lokuzimbodlela kwakhe nje okunathwayo lathi sinathise ma kumele ukuthi sinathe kodwa noma nje sizawona sinathelani kodwa xa ngibona kathi ezimbona niko kwakusiqinisa ngento eziningi ezingavele ukuthiuya vele zazizibuza kuye vele ukhulu.
Akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kungani sokuphindela?
Amasiko sibili aqakathekile sibili bantu bakithi ngoba yikubona lakathi zezulu lingasani ngendlela okunye futhi kusuka vele kube yinkinga into engibaluleke kakhulu ngalezi kuthiwa izangoma. Izangoma zizezo zithide emini ezakathi zithide ebusuku uthola lo muntu la naye siyavuswa uthole ukuthi uyendiswa esihlobo kathina ingungu vele zazima ngesikhathi lentwasa laphana ngimanje sokulanda izulu wasuze vele ingungu ekhalayo vele endaweni kodwa kathesa uthola nje zikhala nje ingungu vele abantu vele bekhize ekhakala yibe ngibona vele sokusilethela imikhokha vele eminingi vele empilweni
ye lapha-ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Chuma ngugolide kola ngale-ke kojimila sibonge kakhulu golide ungathini lakusasa
anibonge la
wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sengathi kungaba injabulo ukuba nasihlane njalo ngalolu suku lwanamhlanje bathandekayo bemnkosi singabaphilileyo. Namhlanje siyaqhubeka ngendaba yamasamariya liyakhumbula lezi nsuku ezedluleyo mamasonto edluleyo sasiyikhuluma ngomfazi wasesamariya uJesu acela kuye amanzi ubana amnathise bamphuzise njengoba wayeswe omile ngemva kokuhamba isikhathi eside. Namhlanje-ke sifunike sikhangele njalo ibizwi lenkosi eligudla kuwumi elithinta wona amasamariya lawo njengoba sasitshilo-ke ukuthi amajuda lamasamariya kwakuyingwele nje kwakungabonwana. Kodwa ke sizwe-ke lo omunye umsamariya endabeni kumbe esifundweni kumbe elizwini lenkosi namhlanje esihlangana nalo sabelane ngalo. Namhlanje sizakhangela encwadini kaLuka isahluko seshumi siqale endimeni yamashumi amabili nesithoba munemunye siye kuma endimeni yamashumi amathathu lane uverse 29-34 encwadini kaLuka chapter 10. Sizaqalisa muverse 29 kufuneka kanje: kheba sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? UJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eya eJericho watheleka phakathi kwezigcwelegcwele zamhlula izingubo zamshaya zamuka zimshaya umlondo nje. Kwaqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Verse 33, kepha umsamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Long verse 34. Zihlobo zinkosi ezithandekileyo, lapha sihlangana labantu abafanana lathi esingabafaka ezigabeni ezijeneyo. Ekokuqala sihlangana lale indoda okuthiwa yisazi mthetho uJesu yiyo phela ayephendula lapha enika lo umfanekiso isibuze umbuzo ukuthi umakhelwane wami ngubani. UJesu abesebatshela-ke labo ababelalele laso leso sazi mthetho sasikhona ngoba kwakuphendulwa sona phela uba umuntu othile wehla esuka eJerusalema esiya eJericho wahlangana lezigebengu, wahlangana lamatsotsi, wahlangana labogubuzela, wahlangana labo bonke abantu ngamashurugwimbo, wahlangana labantu mabamabhemba, kodwa wahlangana labantu ababengelabuntu ngoba kuthiwa bamhlubula izingubo, bamhlubula izigqoko zakhe, bamshaya, bamthiya elidokoza nje. Lapha abantu singakhangela ukuthi silabo abantu abaphila ngokuhlukumeza abanye basuke lapho babathiye besebunzimeni obumalisayo. Kambe awukho phakathi kwalabo bantu abenza njalo na? Unkulunkulu akusize ungabi ngomunye walabo abangalanembeza. Asikhulekeni Nkulunkulu sisize singafani singabi izigebengu ezihlupha zihlukumeze imphefumulo yabanye abantu. UJesu siyakhuleka. Amen.
kuloshelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leYalenda FC namhla linqobele Bulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe eBarberfield Stadium koBulawayo. Emidlalweni efanayo, Wange 0 Manica Diamonds 1, Dynamo 3 ZPC Caribas 0, Greenfield 0 FC Platinum 1. Kusenjalo, umqeqeshi weqembu leBlack Rhinos uSol Jaminuka uthi umkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabaqeqeshi abasakhulayo ukuze kutholakale abagadli abalitshayela emambuleni okuzwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Kukhulunywa emva komdlalo weqembu lakhe lelechicken ini wona ophele iqembu leBlack Rhinos inqotshwe nge-1 kanya. UJaminuka uthe abaqeqeshi sebangenwa umkhuba wokuqakathekisa ukuvala igedi bekhohlwe ukuba naphambili kumele balitshayele emambuleni.
Kufuze sisebenze kakhulu ukuhlohla ibhola. I-training kumele sisebenze kakhulu. Final third, abo. Ukuthi singafika final third, kufuze senze njani? Ama players abawazi ukuthi singafika endaweni ezikhulile sisichayibhola, kumbe sikombayine senze njani? Sicross ibhola, sikhethe ama crosses. I think generally, ukunayenzwa yilo ukuthi ibhola lokathi. Ukuthi abantu banga approach ibox babawazi ukuthi this is the time, so kumele senze njani?
UJaminuka uqhubekele phambili wathi yena akungabi labadlali abaphekekileyo uqalela ekukhuleni kwabo ngoba bengatholi imfundiso eyaneleyo.
I-grassroots yethu, equipment ezisetshenziswa ngaphe-ikhawunti like amamana kwini awutholi lapha. Very few clubs have upstairs. Sitrade abafana balabana bekhula. Kumele bayenze konke ke okwenziwa emakhiweni, okwenziwa ku-South Africa, okwenziwa phansi lemzansi. Ibhola le ityeli.
UJaminuka usanda kuqashwa liqembu leBlack Rhinos lona eliqhuba nzima lonyaka kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, kodwa yena uthi leso simo siyaguquka maduzane.
Kuyenza ukuthi kwenzakale ukuthi iteam eziphezulu zingagcina zivele ukusurvivor and singawina kabili, siwine kathathu, wathola ukuthi saba sesiphezulu vele sesingazanga cabanga ukuthi sake sawina ndibe kangaka. Mina angaphaniki kangako, ngibona iteam leyi-survivor.
Iqembu leBlack Rhinos beliqeqeshwa nguStanford Sticks Mtizwa ekuqaleni kwemidlalo yalo nyaka, njalo uJaminuka uqhatshwe ngenyanga kaNkwenkwezi ngemva kokuba impumela yemidlalo ibingekho mihle. Iqembu leBlack Rhinos yilo elijeke amanye engalane nemiklomelo, lile miklomelo yisithupha ngemva kwemidlalo elitshumi lambili. UJaminuka waduma edlalela iqembu leBlack Mambas ngesikhathi esadlala, njalo ke waqeqesha amaqembu abalisayele Maswingo United, Eastern Lions, the Buffaloes, ZPC Caribas kanye leBotswana Strikers. Okuyenjalo waba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu lesizwe lama Warriors. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike singene kwezomculo.
Salibonani, salibonani, Zulu kaNdaba. Kuphi nakuphi nje la ukuyofinyelela lo mlayezo. Ngibingelela, onibingelela uMayibongwe Mlalazi odabuka eWana ePlumpy. Manje sengihlala eCholosho kokugwezwe, ngikhulumela iqembu lesilola mkhonto. Iqembu liqala ukulirekhoda ngo-2021. La siqale senza i-album, 2022 senza i-single track. So kushutiyiso lezo ngoma nje sisenazo, kodwa hayi siqhubekela phambili ngawo nje umculo. Wakugcina ngalapho ngoba namanje siyazama ukuthi mhlawumbe kukhona i-album esingalenzi. Sekhona mpela nje, besicela ifukona lona mandla ukuthi mhlawumbe sisephambili singaya ngoba siyazithemba nento esiyenzayo siyayazi ngisho nje ayi uthando lomculo kuyinto ekhona mpela eningi futhi esisafisa ukuthi siqhubekele phambili ngayo kakhulu nje ngiyabonga kakhulu basakazi beStudio 7 nakubalaleli nje ngiyabonga kakhulu lakho fike kunyele khona lo mlayezo
Yes, besibalela kunye ke ukuthunyezwa ngabantu ku Facebook page lesindebele VOA Zimbabwe le VOA Ndebele into sinjalo so ke siyaxhasa nge VOA Ndebele kulo Alpheus Sifuyana uthi hey kuzime sikubonayo lapha abantu bekhankasela ukhetho oluzayo kanti abantu indaba bebiza labantu laba basontayo ukuthi bangene kukho konke lokho sibonile ke amapostoli labantu eZayoni besekela umnanga kwakati uhamba njani kuzobuya uPrince Maphosa uthi hey bantu lingamixi phela ipolitics lezinto zikaNkulunkulu kuvela kuhambelana konke lokho lingakuhlanganisa kuzahlupa kakhulu kuzobuya njalo lomunye uthi nguSalmon Salmon uthi hey kuyamangalisa kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo unakaqalisi phela ukukhathazela ukhetho kanti kuhamba njani sicela sitshele kuzobuya ke MP Maqhoba Maqhoba ke uthi hey esikubonayo kuzima lapha emhlabeni nxa amaZayoni segida kangaka agitshela ukuthi kwenze njani isibone njalo lamapostoli ethaya phansi kuze kuzwele kambe kuhamba njani Maqhoba lowo kuzobuya ke uSiphamandla Nkosi uthi amasonto saphenduke okunye kambe kuyini khonokho abantu bakankulunkulu begijima ngezepolitiki kambe siyaphephela phi Freedom Fisher Ndex uthi ukusalayo ukuthi siyahlupheka sonke elizweni leZimbabwe kuzobuya ke uGift Asande uthi yebantu lo nyaka sizabona okunye savelelwa so ke siyabala nje siyaphambili khonokho ke okwenzakalayo kweZimbabwe uVusani Khumalo uthi abantu bamosha ilizwe kakhulu khonokho abakwenzayo ukuthi babe gidagida endaweni zabopolitika zabosopolitika asikufuni thina uVusani Khumalo uyathinga siloku mangalisayo kodwa kulomunye uthi unguthandeka uthi hayi bantu khonokho kuphela ukukhankasela okunje sikujayele thina into esiyaziyo ye kunjalo ke sigcibe uhlelo lwethu lwamhlanje akuthi sikhangeleke ebesilazo akhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kalikhutshwanga ngemfanelo uhlelo lwe-consensus candidates selection process kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo sigqiba ke lapha ke uhlelo lwethu kodwa lingakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo sonke isikhathi sikhona thina la ye lapha ke umthembo sithembayo ukhiphe sidube lilale